Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ziku 11 sibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale imibuzo eminingi.
So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile.
Kambe uhulumende wele South Africa useqinisa isandla ekubotshweni kwabeZimbabwe abangalamaphepha kumbe akula mehluko leminye iminyaka na?
Ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-M1 osuke eBelbridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni.
Umanyano we-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingqabangquza eselizweni leMozambique namuhla.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi athi okwenza vele kubele uhlakela kuyo.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale imibuzo eminingi. UNcube owazakala ngelokuthi ngumuda uxotshwe izolo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezomvikela i-State Security, esetheswa icala lokungaziphathi njengomuntu olesikhundla esaphezulu. Kulimbiko ethi nguye okhokhela otsheketsha abalodlakela abathiwa ngamashurugwi. Iningi lisele lile mibuzo eminingi-ningi eyokuthi kanti vele kuyini okukhulu okwenzwe nguNcube. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uNcube ubuthelele amashurugwi emhlanganweni webandla lezanu PF wenzelwe ekhwekhwe ngempelasonto esenza ubudlwangudlwangu. Asenelisanga ukukhuluma loNcube, kodwa sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda laye odabuka enkabazwe.
Asithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali, nibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi. Lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo ekhwekhwe abantu besilwa, yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube u-Owen ube senguminista ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho kwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile. Wale elokhela ingqondo yena liyane ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlame lolo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto eyenza ukuthi umongameli acaba engabili ngaye, abona ukuthi hayi lundoda lokusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathe sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
yona imbali kaNcube imi njani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla uDlame
imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu lendaba yoDlame ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya njalo abantu fana abanengi kade besenza uDlame bengathi bavelela kuye pho ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu kade loDlame kodwa ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga yokuthi kathesi usethethe isikhundla esikhulu kakhulu usamele ukuthi khona bona ukuthi khona uyavikela isithunzi sika president so ukukhanya ukuthi ukwehlulekile lokhu ukuthi avikele isithunzi sika president
ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu uDlame engaselandaba lokuthi ngenxa ukuthi uyabe ngasekho kuhulumende
ngalokho sokwenzakele kuNcube ipolitical career yakhe uNcube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo angimboni futhi evusa ikhanda mina ngike ngathenda umhlangano ngo 2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhu ukuthi khona hayi into zoDlame vele kasazifuni angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuna uDlame manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengwe head of state esengwe head of state uye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa kuye akusafani la izolo manje owen laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubona ukuthi khona hayi bona njengoba bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe uMongameli abe umuntu ohloniphekileyo ngoba yena ngokuba duze kwakhe uMongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi uMongameli nguye omthumileyo so lokhu sokumnika ibizo elingalunganga pho ke kathe simbona ngani mina kathe sikuthi ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonoko kusho ukuthi uthiwe a stern warning eyokuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda i-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya ngeke futhi azisavuka futhi
uMnumzana Greta Voloza Sibanda ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esegweru amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abikwa bebotshwe ngamapolisa awe South Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe babikwa bebotshwe ngamapolisa elizwe leSouth Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi. Iziphathamandla zakule South Africa zethesa amasotsha eZimbabwe icala lokufumbathiswa ngabafuna ukungena ngudlu kulelo lizwe. Ngambe amapolisa eSouth Africa aseqinise isandla na ekubopheni abavela eZimbabwe bengela maphepha kumbe inhlala yenza ngalesi sikhathi iningi livela eZimbabwe kukhefu leKhisimusi na. Sixoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwe yakazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka nakhona sesazi ukuthi lonyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuzimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi
ubona ababotshwayo baningi kakhulu kuyini nga siqathanisa lezinye esuku kumbe leminye iminyaka edluleyo.
Izibalo azijwayelekanga ukuthi sizazi ngokuphelele, kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu, ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni wakwela seZimbabwe naseSouth Africa, kubuka sengathi bathanda ukuba baningi. Kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sebebonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe. Kungakho kubukeka sengathi lo nyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ubuningi kakhulu babantu.
Kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit?
Udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu, njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo, zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na, ikakhulukazi uma kubheka uzalwane zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa ma-permit ame angawoxolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi. Sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba, kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azosuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazokuphinda bavuselelelwe amaphepha.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Amazwe angezansi yezwekazi le-Afrika, o-Southern African Development Community, i-SADC, ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni le-Mozambique namuhla ukuze kube lokuthula kulelo lizwe. Amalwe cacha abikwa ehlasela isigaba se-Cabo Delgado kulelo lizwe njalo nje, lapho okuhlala abantu bokholo lwesi-Muslim osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 abanye babaleka betshiya imizi yabo. Amazwe akusadak ahambisa amabutho awo ukuthi ayencedisana lawe Mozambique ukulwisana lamalwe cacha la awesimuslim adlulisa amalawulo, njalo babikwa sebethathela amalwe cacha la eminye imizi eyayisithunjiwe, njalo sewaqhuba abakhangelelwe ukuba kulumhlangano ngabakhokheli bamazwe athi Namibia, South Africa, Botswana le Mozambique. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemaba amazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lohlakela kuyini, ngoba isizathu sakhona xa bengaze bayahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke ambuntu nganceda kuthi, ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism beziqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaziseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khona le kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nasikhala into zomnotho sibili iMozambique ingasingconywana okwakhathi esingconywana, yikho yebabe kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu hlupho. Kodwa njengoba ngitshilo ukuthi nxa isizathu sakhona singasaziswanga, amabutho amaningi enganceda nxa sengasaqhube engaqondananga isizathu sakhona. Loba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yangathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele abasuthisanga ngendlela urhulumente ihambisana ngayo izinto. Amalwecatsha ayazuza indlela yokuthi bacatshe khona lapho.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni weSADC kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule.
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantwana kulabantu abaningi abangasebenziyo amalwecatha lawo ukuthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu ababancedisayo ngoba akula msebenzi imnotho yakhona kayibanjwa kuhle so kuqakathekile abo nje ukuthi kuthi bengalungisa kungakhangelisiswa nje ezinye izinto nje ezingaqondalanga lokungahlaliseki kwakusho kwabantu kungakungisisa kodwa hayi mbona ngathi idaba le-unemployment ungasebenzi kwabantu lobugebenga sekuvele kukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli.
Kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesimuslim kumbe kwabo bakubona kwesihlukile.
Ya liqiniso into yokudlakela lokholo ngapha eSouthern Africa angikhulu ukuthi into esingathi bakithi into eqakathekisiwayo mbona lokhu nje ibugebenga nje kuphela kule bantu ababhadalwayo fana kuzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu ayisikhombisa 709 ababanjwe leli gciwane. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bayabe sibaba lutshwana, kubika lolu gatsha. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane ezine 4,281 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe esibili bebe phansi kwenkulungwane eyodwa kuphela 993. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle linodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC isinxuse abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho kuwonalo umnyaka. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi ujaha oleminyaka elithumi lanye 11 ubhubhile ngemva kokudilikelwa ligodi kade eligebha edinga izibungu ezidliwayo kulumango ezithiwa ngama-cricket ngesilungu esigabeni seMashonaland Central. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani ku studio 7 njani basakazi Dunga Midi labanye bakele njani. Ngithanda nje ukwazisa abantu bagida bakomthwakazi ukuthi asibambaneni bantu bemathebelele nje, asifakeni ukubambana phambili, asike sizwana nini singadluka ngezinye izizwe. Tonga khalanga Mdebele asibambaneni. Ilizwe leli lalivele libuswa ngumambo lomzilikazi, kwakungalambi phakathi kwamaTonga namakhalanga namaNdebele labaVenda la wonke umhlobo. Sasiyisizwe esibambeneyo, asibambaneni lakathesi. Asivoteleni MRP, asivoteleni uMthwakazi Republic Party, singene ephalamende lathi simele abantu bakithi, ama-councillors abe ngawakithi. That's why ubona indawo zakithi zithatha nje ukuthi lisuka livotele abantu bezizwe ukuthi babambe indawo ezingezethu, sebebiza abantu babo. Khonoko bantu bakwaMthwakazi, bantu bemathebelezi, kunzima ukuthi sikwenze yini khona lokhu. Kunzima ukuthi sibambane sithothele umhlaba wabokhokho bethu, umhlaba wabantwabethu. Omunye lomunye umuntu kagcine indawo yakhe lathi asigcinele indawo yethu, singayigcinelwa ngabanye abantu. Hayi bantu bakomthwakazi, asibambaneni bakithi. Singaphiki ngabo ogawule labo labo Joseph Chuma, hayi labana baqhubo kwabo lapha okhulumayo nguChama.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7, ngusamthai gadadenta bazinduna. Bengilesicelo sokuthi ngawo uhulumende uyakhangelisisa kakhulu emachurch amapostoli, especially laba abazibiza ukuthi ngomadzibhapha abahlala egangeni lapha, yibo abavimba abantu abaningi ukuthi bangayihlaba amajekiseni. Abantu laba kuthi ngawo uhulumende ufaka umthetho oqinileyo kona ukuze bakhulu labantu ngikhuthaza kakhulu ivini lini abaprofiti bamanga yini eliyinkinga kakhulu elizweni elikhonzelisa izinto eziningi liyala ukuthi abantu bayehlatshwa amajekiseni dithi lina liza kulapha lokhu ivele lingazange likubone kusukusele kuzeni kwakho so ngicela ukuthi uhulumende sibili adonsa amasoki sabophe izibophe ezinkulu sibili ngabantu abanjengabona labo abathola belalisa abantu emagangeni bethi bayathandaza bengayazi into abayenzayo ngiyacela sibili kakhulu ukuthi labangahlabanga ngabahambe bayehlaba ukuze sihlale sivikelekile sonke ngoba senelisa ukuhlala abantu abangahlatshwanga baza sifakela umkhuhlane ngiyabonga ngisamthaya igadathi
salibonani basakazi ba Studio 7 abalandeli baka Studio 7 kundawo zonke ezihleneyo ngithanda ukuthi sijabulele unyaka omutsha we-2022 sengathi ngaba mnyaka omuhle kuwo wonke umuntu ophila ezweni bese ngithanda njalo ukukhomenta kakhulu kulabo izikhulumeli zepolitiki ngesicelo esifuna ukuzehlisa phela ukuthi labo bantu kube ngabe bayayeka ukulwa impizamo zepolitiki ngempilo zabantu sikhuluma nje abantu bakithi kuzindawo zonke nje lapho abakhona abantu abahlukumezekile kungenxa yabo bonke abalahleni nje bona belwa impizamo ngempilo zabantu kanti bafake impilo zabantu engosini ngicela ukuthi ngikube ngabe bayayeka bakhampeni okufaneleyo konziwe uthile sezomkhetho lolo siyabulo abantu bephephile bebavotele njalo uma befuna ukubavotela ngiyabonga
selibingelela ntungameli nkomo nani lonke bantu lokuzobe Studio 7 kini lonke bantu base-Afrika fanike sizamele ukuthi mangakhulunywa uhulumende ekuzwe lokhu mangayekuzwa size ukuthi thatha inyathelo bani ngoba uyabe loku ekhuluma izinto ekhuluma izinto zingahambi esayethi yena engene kade sokugcila abantu balezikhale ezimbabwe ngenxa yakhe uyenzela khona ukuthi mangabe lusa abantu labana bebeyibawadifenda yena beniyenza ngani ukuthi wamalethotha wayengabahlaseli labo bantu ukuthi wabathathe imali bayenze njani amasotsha asephuma egangeni seyenze njani bathatha imali bayayithatha njani bona bengamasotsha bewuhola asikhulumeni khonoko kucace kuhulumende kakho icace ephume sobala mangawudliwe phume uhlale phansi lelo omunye laye simbone la edliwe phume ehlale phansi ngabe kuloko kugoqelela usiyandawoye kanti siyahlupheka amanzi madamu ini into zonke yazi umgwaqo yini ibolile iloku yalungiswa usmith yena lokukhuluma ukuthi umgwaqo uyalungiswa ngizilungiswa hayi asike sizameni bantu bakithi
alo ntungameli ngembuze kanti kwakuthiwe umdala uzokwenxatywa kutsha eyulusi ekha kwaphetha ngani indaba engayisisalele emuva ekhesi
bengicela ukubuza abasakazi abahle abakastudio 7 ukuthi uthuma nogawule bangabantu bemathebhelelendi for sure kumbe bangabantu abasuke esitonini beplante izano yethu ngoba izinto abazikhulumayo zifaka i-stress ebantwini bemathebhelelendi bakhuluma balolonga iyunithi iyunithi yona le abakhuluma ngayo babe ubone yini umgwaqo oqonde phezu konkomo ukuthi unjani bekhuluma besikho njani baye bebone ukuthi amashoni asegcwele njani emathebhelelendi ezo-invada igolide ezo-invada indawo zemadebeleni ungasuka lapha usiya esitonini ulindebeli ufika ubuze ukuthi unova kuphi njalo akula muntu wesindebeleni ongasuke siyahampeni emashona leyo abakwemukeli vini izinduna zakhona ngayo so yena iyunithi akhuluma ngayo yiphi asitshela yona iyunithi asitshela yona yena luthuma ngenxa yokuthi sebedla imali yezakho kathesi mamina ngakuhlaza engena eplumpi esiyakhampeni but umngakhi uyakwazi ukuthi wayesenzani ebantwini bemathebhelelei qeda abantu bemathebhelelei so besilwa yigugura wundo nje ukuthi baxolise baxolise bona bathi basethi ikhomishini eyani thuma logawule ngelinye ilanga liwubambe lingawesi phansi into ngelibambileyo ubukhosi ngamazulu into zenu zokuthi libe lihlala likhuluma ku-Studio 7 likhuluma izinto ezingafanelanga ngabantu bemathebheni lithi kule yunithi kungela yunithi asifuni thina ivini lwayo uchamisa wangikhona kasimfuni yena lohambe siyafida abantu ngokudla abantu bemathebheleni lithiyanani lokuthanda ukudla fidwa ngamathukela selizitshela ukuthi yeli lo president how bakithi
Studio 7 lingabe livuka njani basakazi labalaleli ngithanda ukubingelela phela abafowethu sisusibonakele lesikolo kuhle lomamdalo senkulumani eZimbabwe kokulawayo
isaluna ni basakazwa ka Studio 7 labalandeli ba Studio 7 lokhuluma uJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe ngisidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele amaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngokubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into okuthiwa iNdebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula action oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga nanka amasotsha ahlala kuthi agqekeza atshontshile izindlu atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugula wonje angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwe-government yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo thathi yazama uthe balungisela ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu labo lapho sizwe ukuthi abantu labo babanje kodwa nxa bengabanjwanga wonke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igciwane le-coronavirus selibangele ukusilela kwempahla ezitolo ngoba abasebenza ukuzithwala behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. I-Studio 7 ibhodabhode ngezitolo ihlola umumo esigabeni seMaryland. Ukudla okukhanya kusilela kakhulu ezitolo ngokulunywayo okufana lochago, inyama lembida. Ukusabalala kwegciwane le-coronavirus kuludaba olukhulunywa ngalo kakhulu lezinsuku ngoba abanye abazali bathi izikolo kumele zivalwe lanxa abanye besala. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe umumo wegciwane leli kulesi sigaba seTexas.
Nxa singakhangela ngokwe-corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khonaphana ngo-2020 i-corona itshaya. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele, ukufaka ama-mask, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lapho khonapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lapho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona bani abantu bona bani abangazange bahlatshwe bona bani? Yibo okukhanya i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha, kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya ukwedlula laba abahlatshwe. Manje sekulalentsha le i-omicron yakhona leyo, kukhanya i-numbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo zongathi kuyagxumagxuma, abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana kabahlatshwe, abanye lokho kuphikiswano nje kudonselwana kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
hayi lapha nje ngoba injilo nje ucineni wenkulumo yami le uphonkuba lokudonzela ngibona ngathi kuyadonzelwana sibili amanye ama school districts njengalapha kithi kulenye uthiwa yigalent ihle yathi yonana akula mntwana ongene eklasini engenamask abanye ngale kwenye district school district bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwe amamask abantwana bahambe esikolo belamamask so angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibi kuyapolitikwa nje kuyakudonzelwa nokuzionze ngapho miyadonze ngayo akufani nalokhu engxenye engiwone ezimbabwe ukuthi idolobho lonke lakobulawayo lusicelide nibi ngamamask kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi mayebabo usengikhohlwe imask yami angikwazi ukuthi nza kuthini
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika esigabeni seTexas singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudala imibuzo eminingi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeni sithi asithimaneni njalo kusasa sikhathi sinye.